Phakathi kwempikiswane yonale eqhubekayo phakathi kwe-national government le-council, into ebuhlungu ukuthi abantu badilizelwe izindlu, abantu badilizelwe indawo zokuthengisela, okusho khona ukuthi kabaselandlela yokuziphilisa. Abanye bazalala phandle kade belala kulezo ndawo ezidiliziweyo, abanye abasela kudla, abakwazi ukondla abantwana ngokuba bebephila kulezo ndawo. Phakathi kokuphikisana khona lokhu, munye esimazi engahloniphi amalungelo abantu, munye esimazi ediliza ngendlela yonaliyana esilobufakazi, munye esimazi engahloniphi impilo yabantu, yi-government, i-national government ye-ZANU-PF, yi-government yegukhura ndiyabulala abantu, yi-government ye-Operation Mramaswina, yi-government engahloniphiyo engakwenza khona lokhuyana njalo eseke yakwenza. Ngakho-ke phakathi kokuphikisana konke lokho, ubufakazi bukhomba kuZANU-PF, bukhomba ku-national government ngokuba sike yakwenza khona lokhu lokunye okwedlula khona lokho.
Khona kungenzeka njani Ncube ukuthi uhulumende abe nguye odiliza izindlu zabantu khona kulamakhansili ayiwo amele ukuthi aphathe imisebenzi enje?
Ungakhangela kahle ngo-Operation Mramaswina ngo-2005, kwenzeka konke khona lokho esikhuluma ngakho kusenziwa i-national government, amakhansili engela control, engela lutho angalwenza. Ngakho-ke esikubonayo kakuqalisi ukwenzeka, asila amakhansili ethu kazibusi ngendlela le esingabe sikhangelele ukuthi angazibusa ngakhona. Yebo, kambe ayavotelwa akhangelelwe ukuthi abuse, asiphe konke esikudingayo, amanzi, lempilo enhle. Kodwa phezukwawo kukhona i-national government enza umathanda lapho ethanda khona, iyabuya lamasosha, ibuye lamapholisa, idilize njengalokhu sayibona nge-Operation Mramaswina. Ngakho-ke lokho okwenzakeleyo kakumangalisela kancane ukuthi i-national government ikwenze ingelandaba lomthetho ukuthi thini, ingelandaba lokuthi indawo lezo ngeze council. Nxa ithanda ikakhulu, nxa ifuna ukuqatha ukuxega amakhansili labantu.